Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 1 lwezi 2016 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ekudonselaneni amandla kubandla lezano PF umphathini Tambo umnumzana Jonathan Moyo usa emthethwandaba umsekeli kaMongameli umnumzana Emerson Mnangagwa.
Hayi, laba bantu badlalisa isikhathi sezidlala nezabezindaba. Lokhu ukuthi bayabophisana ngokuthi bathethisana bathini kathini bayazana bona bodwa.
Lamuhla kuhlelo lwendaba eziphathelane lebandla lezano PF sikhangela ukuba ngemva kweminyaka phose amachumi amane ilizwe lathola uzibuse ibandla lezano PF lilokhu libusa uZulu uthini?
Yazama izano PF ukuthi laba bantu bethole imfundo. Kodwa mbona ngani baba lokhu bengasabona ukuthi hey abantu uma bethole imfundo phela akumelanga bebe lezithupha kuphela. Bayabezafuna imisebenzi.
Umongameli Robert Mugabe usayina umthetho wokwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Donsaleneni amandla kubandla lezano PF umphathini Tambo umnumzana Jonathan Moyo use emthethandaba umsekeli kaMongameli umnumzana Emerson Mnangagwa esithi wasebenzisa ugatsha lwezokucubungula ukungethembeki oleZimbabwe Anti-Corruption Committee ukumgcona. Lokhu kulandela imbiko yokuthi uMoyo wachaphaza imali yogatsha lweZimdef efika inkulungwane ezingamakhulu amane i-$400,000. Sixoxe lo nkosikazi Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT.
Hayi, laba bantu badlalisa isikhathi sezidlala nezabezindaba. Lokhu ukuthi bayabophisana ngokuthi bathethisana bathini kathini bayazana bona bodwa ngokuchili nokuntshontsha abakwenzayo bethetha imali yaseZimbabwe ukuthi bona badle. So bangasidlaliseli isikhathi. Yena nxa esazi uMinister Jonathan ukuthi akulantu ayithathayo ezidefu. So uyabophisa omunye ukuthi umnyangisile ukutho ngake isuZulu yaseZimbabwe ukuthi kajontsha ngaphi.
Manje njengebandla aliboni na ukubana bona sebechitha isikhathi sikaZulu kulokubana balethe intuthuko bakhulume le ndaba eziletha ingqubela phambili.
Ngikuchele kuphambili ukuthi bangadlalisi isikhathi sabantwana baseZimbabwe. Namhlanje asanele isikhathi imali zithuse emabhenki. Namhlanje siyagula uhambe esibhedlela ufuke utshelwe ukuthi yebo nayo uyagula. Kodwa umuntu wangikhona kawukho. Uhambe uyedinga umuthi wangikhona e-chemist. Ufuke utshelwe ukuthi umuntu wangikhona kawukho. Ngikhuluma kunjenje ngizela kudokotela. Ngingasaphefumuthi. Ngathi ngithi ngiyafika. Ngiyacela ukuthi akunayo i-hospital. Kumele namhlanje ukuthi ngihambelise ukuphefumula. Kodwa sibhadalile emini bantambama. Bangasidlaliseli isikhathi. Bona abafana bamele bakwenze bathembisa uZulu bazaguqula impilo kaZulu bengena kukhetho ngo-2013. Thina sithi guqula nini impilo kaZulu nxa lingakwanisi. Phumani singene sike senze umsebenzi bona njengebandla le-MDC. Umsebenzi siyawanelisa endikawubuzwa ngoba sisangena kuhulumende womanyano. Sonke siyazi ukuthi ibandla le-MDC laphiwa ama-ministries, ama-social and economic ministries, o-health, izikolo, sazithuthukisa uZulu wayesetshaywa ngumoya.
Lo-ke ngonkosikazi, nkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, obexoxa le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Thank you.
bakhona abathi ibandla lezanu PF libandla elenzele uZulu okunenge okufana lokuletha inkululeko ukubaphatha ukubapha umhlabathi lamathuba ukwenza ukuthiyeneyo njalo likusimo lelibandla esilenza lingavume ukuba lingaba khona elinye ibandla kumbe abanye abantu abangabusa ilizwe ngaphandle kwalolodwa okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe esethulela lolu daba aluphathelane lendaba zezanu PF
osakhulayo ohlala eHarare umnumzana Terence Chitapi ophethe imisebenzi yentuthuko ezimele uthi okumqoka osekwenziwe lelibandla lezanu PF selokhe ilizwe lathola uzibuse ludaba lokunikeza uZulu umhlabathi.
On the land reform program, I think you'll find that the land reform program was something that was.
Uzabona ukuba baqhuba udaba lokwabiwa komhlabathi olwalusulesikhathi eside lumele lwenziwe ngoba lube yilo indikimba yengxoxo zeLancaster House talks. Inkinga nje ibe yikuthi badonda kulolu daba phakathi kuka-1980 kusiya ku-2000.
Uchitapi uthi kulodubo lokuba singakhangela kanje lamabandla aphikisayo afana ne-MDC awukenelisi ukukhomba obali angakwenzela isizwe kulolu daba lokwaba umhlabathi ngendlela engatshayelwa ihlombe yizizalwane zeZimbabwe. Usikhuthaza mfundo Eldred Masunungure ofundisa izifundo zombusazwe e-University yeZimbabwe uthi leli bandla lilokuthile okulenza ukuba libe kusimo sokuzibona lilungele ukubusa kuze kube naphakade.
Armed struggle, and that they delivered, you know, the most prized, you know, trophy.
Bakuba impi yenkululeko baphinda benelisa ukuthola into eqakathekileyo ukwedlula okunye konke okuyikuletha ilizwe kumbe istate uZulu. Bathi sebenze lokhu benelisa ukubambanisa ilizwe kumbe istate lebandla ukuthi kube ntoni. Ukuthi sokunzima ukwehlukanisa ilizwe lebandla osokwenze thina njengengcitshi ukuthi sithi ilizwe leZimbabwe seliyiparty state
kodwa kuzikhathe sikizo sokukhanya kulokuvuza lapha lalaphaya abanye bethi mhlawumbe kwengezelelwa ngokungena kwezombusazwe kukamkamongameli umama uGrace Mugabe.
No, kuthi you can't do without me, I'm back my wazoka.
Kodwa osakhulayo ohlala kobulawayo umnumzana Mehluli Dube uthi kaboni udubo lukhonapho.
Ukungena kukaGrace kakubangelanga ukuthi kube lokuqamuka. Ukungena kukaGrace kubuye kwazoletha sobala kwazoveza ukuqamuka okube kukhona thina singakunanzeleli. UGrace ludondolo lukaMgabe. Okwenziwa nguGrace kwenziwa nguMgabe. Akula mahluko. Yikho ke ukuqamukana bekuvele kukhona kodwa uGrace ngewala lakhe. Ubuye wazokuveza sobala egcekeni.
UTrust Nubu osebenzelana lenhlanganiso zabatsha uthi leli bandla lasungula kakuhle laselilahleka osokukhathaza abantu asebenzimelwa impilo.
Uma sikhangele ezomfundo lezi siqalisela ngo-1980 uhulumende wazama even indaba zezibhedlela yazama iZanu PF ukuthi laba bantu bethole imfundo kodwa mina ngani babalokhu bengasaboni ukuthi heyi abantu uma bethole imfundo phela akumelanga bebe lezithupha kuphela bayabezafuna imisebenzi bona vele babalokhu besithi abantu kabahambeni ema-universities ema-collegini lamakholeji wabona vele kathesi semaningi ngabo-1980s ube kule yunivesithi eyodwa but kusukisela abo-1990s aba le nasi kobulawayo ama-yunivesithi engane engezelela.
Umnumzana Ashlafta Nyanyiwa unxome ibandla lezanu PF ethi abantu baphathiseka kakhulu ikakhulu kwezemfundo nango laye eselesicoco se-degree sikhuluma kanje phezo kwalimizamo noma kungamphathisi kangako.
Mambo, I will give you the presidential scholarship scheme. Of course,
ngathatha umzekeliso we-presidential scholarship scheme. Lami ngake ngaba yisifundi kodwa sengibona lolu hlelo solusetshenziswa ngendlela yokufuna ukusebenzisa abatsha. Mina ngileminyaka engamachumi amabili lanhlanu ngile degree kodwa akukangiphathisi kangako ukuba ncedakale labanye abatsha lemuli yakwami.
osikamfundo masonungure uthi noma kulenkinga lapha lalaphaya leli banja lengahlupa ukuba lamukele ukwehlula ngoba liyilona elilolwazi lomsebenzi njengebandla okwesikhathi eside ngoba izaphu yakudala ingasekho.
No other party can rival ZANU-PF in terms of longevity.
Aliko elinye ibandla elingaphikisana le ZANU-PF udaba lweminyaka eminingi likhona kuleli lakudaba lokwenelisa ukuqhuba okwesikhathi eside lindawonye. Senelise ukuba khona okweminyaka edlula amajumi amahlanu lingaphazamisekanga okutsho iminyaka eminingi yolwazi lwe-experience kwezombangazwe laphinda laba lezinye zenkokeli zalo ezileminyaka efanayo zikilo zangena lakuhulumende ngomnyaka ka-1980 kuze kube lalamhlanje.
Kodwa uMnumzana Dube uthi ngomumo okhona kabona ukuba kungenzakala kanjani ukuba leli bandla lalelikhona libusa abatsha ikakhulu bedubeka kangaka. Ibandla leZANU-PF libhekana lokungezwani okukhanyaso lokulidabule ngaphakathi kwaba lamacele amabili athi Tim LaCosta ecatshangelwa ukuba isekela uMnumzana Emmerson Mnangagwa, umsekeli kamongameli welizwe lecele elithiwa yi-G40 elikhanya lisekela unkosikazi Grace Mugabe labanye abafana loMnumzana Jonathan Moyo, umphathintambo wezemfundo yaphezulu kunye lomsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko lanxa amacele omabili kuphika lokho.
Munu wese kunamai.
Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Siyabonga Ntambe. Kusasa kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane lebandla leZANU-PF sikhangela ukuba abesifazane bona badlala ndima bani. Umongameli Robert Mugabe usesayine umthetho we-Statutory Instrument 133 oxakela o-Reserve Bank Act ozakwenza imali yohlobo lwama-bond notes ezethulwa kumalanga alandelayo kube imali umuntu ozakwala ukuyamukela nxa imbadalo kube licala. Lumthetho uzakwenza ukusebenzisa ama-bond coins avele esebenza okwakathesi kube semthethweni. Kodwa uZulu uqhubeka ethi kumkhumbuza iminyaka yabo 2008 lapho inenge elalahlekelwa imali ukuze kusetshenziswe imali yohlobo lwama-BRS checks. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umthetho osusayiniwe uza ngemva kokuba unkosikazi Joyce Mjuru, umkhokeli webandla leZimbabwe People First, waya emthethwandaba esithi uZulu kayifuni imali yohlobo lwama-bond notes. Umthethwandaba wanqoma ukuba wawungeke waphuma lesinqumo ngoba imali le yayingakazakali ukuthi isimo bani njalo izasetshenziswa njani. Umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe, umfundisi Clement Tafumane Izenda, uthi linkulumo kahulumende phezu kokulethwa kwama-bond notes kuyisikhumbuzo kuZulu ngezehlakalo zika-2008 ngesikhathi kusetshenziswa imali yama-bearer checks.
Abantu balahlekelwa izifuyo zabo, abanye balahlekelwa ke impahla eligugu ngesizathu sokubana ke imali leyo yayitshintsha intengo nsuku zonke. Abantu ke abayithembile imali othi ayibond note ngoba asiboni thina umahluko phakathi kwe-bearer check le-bond note. Into abamali baqale bayenza uhulumende wethu ukubana ke aqale ahlawula abantu impahla abayilahlekelwayo le mali ezalahleka emabhanga.
Kungesifanayo lakulabo abasebenza lokuhlala emaphandleni okufana lomgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland North, uMnumzana Nomo Mavenganise othi kunengi angakuzwisisiyo yena njengaye wonke umuntu elizweni okuphathelane le mali yama-bond notes le.
Kukhona okunenge engakuzwisisiyo ingoba ama-bond notes wona lawa aprintwa ngaphi. Kuzaba lohlupho olukhulu olufana lolwane olwenzakala ngesikhathi sika Mr. Gono okokuthi kwaba lesikhathi sokubhena imali, ukuthi akubhena imali kwaba le externalization of foreign currency esabekayo.
Uma benganise wengezelele sithi kuza kuba nzima kwabasemaphandleni njengaye ukwemukela ngokusheshsha lelo bond note njengoba evele engayitholi laleyo mbiko emlutshwana ekhuluma phezulu kwemali le.
Sinokusaba ukuthile ukuthi kuzaba lohlupho enduzabona ukuthi laba osiphatheleni laba bazabe belabo bazabe sebesichanga phansi konyawo into ziza kuba nzima.
Umnumzana Khudzai zvinavashe ngosakhulayo oyisakhamuzi eHarare uthi ukhathazekile laye phezu kodaba lokulethwa kwalo leli bond note.
Dubeke kakhulu sidinga izimali kuma ikhokheshi emabhanga sesithona sesikhona ngala sasebenzi. Asibone ngani kungcono ukuthi libuye sibone ngani sibone ukuthi kuzatshintsha yini okuswelakala kwemali.
Kuke kwaba lokutshengisela kanzima kunyanga ezedlule uZulu ekhonona phezu kwenyathelo lokusungula ama bond notes la. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Alinga khohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo first 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 lagu 13860 kilohertz. Ku Live Talk lamhlanje sikuhlelo lwethu lwabasakhulayo sikhangela imizamo kahulumende yokuvuselela uhlelo olwe National Youth Service. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silidinde ecingweni lingenelani kuhlelo. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo zokuvota iZimbabwe Electoral Commission umnumzana uTroyile Silayigwana usebikele uZulu ukuba uhulumende usefike esibangeni esiphezulu ekuthengeni imitshina ezasetshenziswa ukubhalisa amagama abantu abazavota lokuvota kusetshenziswa impawu zeminwe lenhlamvu zamehlo ama-biometrics ngesilungu ukhetho lungakafiki oluka 2018. USlaigwana wazise njalo ukuba abahlala phandle kwelizwe kabasoze bavote. Unompumelelo moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma leStudio 7 ngemva komhlangano oqoqwe iZimbabwe Election Support Network obuqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Dialogue Towards Democratic Elections in Zimbabwe kobulawayo eHoliday Inn okwamalanga amabili, umnumzana Silayigwana ukhulume kabanzi ngemitshina emitsha ezasetshenziswa ukuphuma logwalo olutsha labantu abazenelisa ukubhalisa ukuvota, njalo lolu gwalo luzatholakala lula kulabo abazaludinga. USlaigwana uchaze ukuba uhlelo lokulobisa amagama abantu abazavota ludinga imali edlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu amadola, njalo kuya ngokuthi lifuna imitshina elohlonzi okungakanani. Wakhuthaza abamabandla ombuso ukuba baqale ukufundisa abasekeli babo kuthi inhlanganiso ezizimeleyo zilelungelo lokufundisa abantu ngokuvota kodwa besebenzelana lezekhi.
I-biometric voting lihlobo lokuregister abantu sisebenzisa ukunjengokuthatha imifanekiso yabo lokuthatha izithupha zabo. IZimbabwe Electoral Commission yikho esikukhangelele ukuthi khona izakwenza ukuze iphume kumbeni yenze i-voters roll entsha siqondane nokhetho oluzayo oluka-2018.
Ungezelele ngokuthi labo abangaphandle kwelizwe abasoke benelisa ukuvota bengaphandle kwelizwe ngoba isisekelo sombuso sitsho njalo sekudinga ukuba amalunga edale lephalamende akuguqule lokho kulandela indlela ezibekiweyo.
Singakhuthaza thina abalaleli bethu ukuthi khona i-biometric voter registration day siyenzela ukuthi khona ingcono nxa sikhangele lokurejista abantu singasebenzisi imfanekiso mhlawumbe lezithupha lokunye okunjalo, ngoba kwenza ukuthi abantu bakwanise ukuthi khona sibe neqiniso sibili ukuthi khona ngubani lo.
Omela ezansi emandebeleni edale lephalamende unkosikazi Priscilla Misia Irambu Mushonga ubike ukuba iZimbabwe iya kukhethwa ngo-2018 kodwa akulalutho olucacayo. Umqondisi we-Rural Communities Empowerment Trust eLupane, umnumzana Vumani Ndlovu, uthi abantu bemaphandleni abazi ngohlelo olutsha njalo abantu kumele bafundiswe.
udaba lwama electoral reforms okukhulunywa ngalo uhlupho lukhona ukuthi ukhulunywa ngalo kakhulu emadolobheni kodwa imfundiso enjalo kayifinyeleli emakhaya.
Izek ithi kulendawo zokubhalisa ukuvota ezizinkulungwane ezilithumi 10,000 ilizwe jikelele ngakho bakhangelele uhulumende le-UNDP ukuba ibasize ibaphe imali enelayo bathenge imitshina yokubhalisa abazavota okwamalanga alithumi lanhlanu okwakuqala bethi sebeqhubekela phambili ngemva kohlelo lwakuqala lokubhalisa. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Sekusele iviki nje kuphela ukuba kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli welemelika. Unkosikazi Hillary Clinton omela ibandla lama-Democrats uzanqikilana lomnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans. Unkosikazi Clinton nxa enganqoba uza kuba ngowesifazane wakuqala ukuba ngumongameli walelo lizwe. Ukuze sizwe ukuthi unkosikazi Clinton uzakhangelwa njani ngabavoti, uMike Hobe oweStudio 7 uxoxele unkosikazi Sithandekile Nyoni ohlaziya ezokuceca.
Endaweni zokuba ngaze indlela ogqoka ngayo iqakathekile ngoba nxa ukhuluma njengomuntu ofuna ukukhokhela abantu indlela ogqoke ngayo nayo iyakhuluma loba wena ungakakhulumi lutho usiqala sibone wena ngalokho kuphela uyabo sikhulumile njalo indlela ogqoka ngayo kumele ivumelane lalokho ongakutsho isitshengise ubuntu bakho ukuthi wena ungumuntu onjani ngoba kwabanye abantu loba bengakakuzwa ukhuluma baqala babone wena
kodwa kuyini okuyenza ukuthi isimo somuntu ofuna ukuba ngumongameli welizwe sitinte isakamuzi zaleyo ndawo ukuze zimvothele.
Ukugqoka komuntu lokuvotelwa kwakhe into ebambeneyo ngoba abantu nxa bembona bafuna ukubona umuntu obamelayo. Indlela ogqoke ngayo izababonisa ukuthi ungabamela kumbe awungeke wabamela.
Kungabe kusisho ukuthi umuntu ophakathi kolokhetho lokuba ngumongameli ongabonakali kuhle kodwa usitshengisa ukuthi ulolwazi lokuba ngukhokheli lizwe akazi ukukhethwa ngabantu abaningi na?
Iqiniso yokuthi loba singathi indlela ogqoka ngayo ilokucontributa to amavoti akho. Nxa abantu sebevota ekucingeni kulezinto eziqakathekileyo ukwedlula indlela ogqoka ngayo. Loba beza kucabanga nje kodwa indlela ogqoka ngayo ilalapho ecinela khona sokufika ukuthi wena vele kukhampeni yakho uzibonise njani.
Unkosikazi Joyce Mjuru kanye noMaselina Chikasha basho ukuthi they want to run for ukuba ngumongameli waseZimbabwe ngomnyaka ka-2018. Ngombono wakho bazolinganiswa labanye abaphakathi kwaloko lukhetho ngokukhangeka kwabo?
Ngokubona kwami umuntu wesimama uqakathekile ukuthi indlela ogqoka ngayo yokuthi ubonise ubuntu nokuzithola nokuhlonipha ukuthi lawo uyazihlonipha. Abantu ofuna ukubakhokhela uyabahlonipha njalo. So nxa sesikhuluma ngomama uJoyce Mjuru, sikhuluma ukuthi yena loba akasimuntu ulwana ongathi sokungene lokho ku-fashion usekugqoka sokungene lokuyana hayi. Ekucineni ukuthi uziphatha njengomuntu othobekileyo.
Lo ke unkosikazi Sithandekile Nyoni ingcwethi kwezokuceca uxoxe le-Studio 7 esecingweni eseZimbabwe. Ontanga bamabandla aphikisayo sebesole imizamo kahulumende yokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service olwaziwa kakhulu ngokulolonga abasakhulayo abavame ukusetshenziswa libandla le-ZANU-PF kwimisebenzi yodlakela ngesikhathi sokhetho. Kodwa isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kubandla le-MTCT uMnumzana Dube Munkombwe uthi le yimizamo ye-ZANU-PF yokudinga ontanga abazatshaya uZulu njalo babangele udlakela ukhetho luka-2018.
Lokho kuyisimanga nkomo ngoba njengohulumende lokhona uthi angaba nendlela yokudinga imali yama-green bomber ukuthi ayenzele elizweni kungelampi. Ilizwe alilampi alilani ukuthi ama-green bomber kona i-training abazayenza umsebenzi bani abazawenza bona wona umsebenzi ungekho ukuthi batrainele ukuthi benzeni kube ufunani kube selungiselela ama-elections ngoba kaselabantu njengohulumende wezanu ukuthi kaselabantu nasikukhangela ukuthi ngoba sezathi amapholisa asoze awasebenzise namasosha sebona ukuthi avuselele izanu ama-green bombers usakhumbula kubo-2000 sasikubona abantu bechaywa ngama-green bombers yakithi ngumbangazwe nje kuphela i-chip politics abayenzayo.
Kodwa ibandla leZanu PF Mukombwe lithi uhlelo lolu lujonge ukufundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla elo kubafundisa nje ukuthi kumele bathande ilizwe labo njalo babe yazimbali yelizwe.
Ya lokho ikukhuluma njenge political party Zanu PF ngoba iZanu yona vele asontetha ngoba igreen ama green bombers sonke siyawazi njengabantwana bezimbabwe imisebenzi yabo siyayazi ngoba kabafundisa umsebenzi wezandla bafundisa umsebenzi wokutshaya onina laboyisho nabo baba babo nabazali babo nama-political parties ayehlukana umbono lezanu p f ngoba sakubona mina nginje am a victim of ama-national service ngo-2003 ukuthi ngoba siyakwazi ukuthi bona bafuna ukubasebenzisa nge-election ebuyayo ukuthi babasebenzise ukukhankasela bona ukwenza udlakela ebantwini ngoba izalo sikhangele indlela abalwa ngayo phakathi kwezanu ngoba sakwazi ukuthi abangamsebenzisa kubani amapholisa bangawasebenzisa yini kumbe basebenzise ubani ikubona sebependuka kuma-grand bomb abantu abangenamsebenzi abalambeleyo abazabaphembisa imbanje babanandisa utshwala ngaphandle kwakho lokhu benza udlame phakathi kwabantu.
Alo-ke umnumzana Dube Munkombwe oyibandla le-MTCT kugatsha lwabasakhulayo obexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ecingweni esebhinga. Kwezemidlalo akusaqedakali ukuba kuzagunyulwa amaqembu enguqu amangaki ekupheleni kwemidlalo yalo nyaka kusigaba se-Castle Premier Soccer League ngoba sekumgceke. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isinqumo esithethwe ngamakhansila abomba izifa assembly ngempela sonto edluleyo sokuba kugunyulwe amaqembu amane azaqeda imidlalo yalo nyaka ehlezi endaweni ezine ngaphansi kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Castle Premier Soccer League sekudale ingxabangxoza emdlalweni wenguqu kweleZimbabwe. Lokhu ngoba imidlalo yeligi yalo nyaka iqale kusaziwa ukuba kuzakhutshwa amaqembu amabili azaqeda esendaweni ezimbili ezingaphansi kwengalane kube sekusiba khona imidlalo yama-playoff yokudinga amabili azavela kusigaba se-Division 1 okuyiwo azathatha indawo yalawo ayabe egunyuliwe. Isinqumo sezifa assembly sokuba kugunyulwe amaqembu amane sitsho ukuba kuyabe sokungasoze kube kusadlalwa ama-playoff ngamaqembu amane azabe enqobe kuzigaba ezine ezika-Division 1 kodwa lawo maqembu azahle athole ilungelo lokuyadlala kusigaba se-PSL ngomnyaka ozayo. Lokhu kuyabe sekusitsho ukuba inhlanganiso ye-PSL izabe izasala izibhekane lenkinga ngoba amaqembu azabe ezaqeda imidlalo yalo nyaka esendaweni yesithathu leyesine nxa usuka emsileni wengalane elakho ukulwisa ukugunyulwa kusigaba saphezulu njengoba ekuqaleni komnyaka bekusazakala ukuba kuphuma amaqembu amabili kuphela. Isinqumo sokukhipha amaqembu amane size sekusele imidlalo emibili ukuba imidlalo ifike komlindi uyagcina ikanti isivumelwano sokuba kugunyulwe amaqembu amabili senziwa nyakenye ngenyanga kaNtulikazi. Isikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela utshele Studio 7 ukuba linhlanganiso izakwethula umbiko osemthethweni phezu kwalolu daba ensukwini ezilandelayo.
Ngazisa uZulu ngokuhamba kwesikhathi ukuthi amathimu azangena ku-PSA mangaki akaphuma mangaki.
Intatheli zindaba ezemidlalo yosebenza isedolobheni lakobulawayo uFortune Mbele uthi abaphatheke emdlalweni wenguqu waxoxisane labo ngesikhathi elandela lolu daba.
Ama-stakeholders bathi khona very unprofessional and killing i-brand ye-Premier Soccer League.
Okwamanje iqembu le-Potter Strikers ilwe livele sokusobala ukuba seligunyuliwe ku-PSL njengoba lihlezi ngaphansi kwengalane njalo lingasela thuba lokusinda njengoba lile miklomelo eyi-15 ngemva kwemidlalo engama-22. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ekudonsalaneni amandla kubandla leZanu PF umphathintambo umnumzana Jonathan Moyo usa emthethwandaba umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa. Lilale igama uChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.